namhlanje sisuke endlini sahamba sadlula eHarvest House, sasuka eHarvest House sivaba leaddress eFreedom Square. Siqede ngo 10 past 2 ke njengokucela ukuvumelana kwethu lohulumende ukuthi ngo 10 past 2 fanele siye eCommando ke sisidumbu siyethwala ihelicopter siye eBuyera. So okwakade ngikhuluma ke isidumbu sesiseBuyera thina siyalandela siya eBuyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika sinilalise khona emzini wakhe ke eBuyera eMawusekwa kusasa.
Uzwa njani baba Bebe, lizwa njani njengeziphathamandla zebandla ukuthi impela selisiyamlalisa ubaba uTsongirai kaliso ze lafa lambona njani?
Ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shuwa umsebenzi lo ke okadungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba nawo silisiye uthutsha. Ngiyathandaza ke kumlimi ukuthi ke hayi amandla akhe lawo akade elawo lo mbono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe lenhlala kahle yakusasa. Ngoba kuqakathekileyo phela singakhohlwa ukuthi lanxa iZANU-PF isincedisa ke ekuthini ke njengoba ubaba uTsongirai edisclaimer ukuthi uzancediswa yi-state, akutsho ke lokhu ukuthi khona ke thina owethu umsebenzi okufanele siwufeze ukuthi ke sihleze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba uTsongirai. Kuwumlando womuntu wonke keZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasina sikhiphe iZANU, iZANU siyikhipha ngokufaka ama-councillors eMDC. Nxa sikhiphe iZANU, iZANU siyikhipha ngokufaka ama-MPs eMDC. Nxa sikhiphe iZANU ke bese sivotela ke u-president weMDC. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kumbe siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTsongirai.